izakhamizi zakwezimnyama ezilambayo zibuthene eMqegula Business Center namuhla zisamukela ukudla lokhu phansi kohlelo lwe-Lean Food Program. Umuntu ngamunye ubeholiswa i-8.5 kg yesaka lamabele okuyisigujana kwamafutha okupheka i-cooking oil kanye lendumba ezilesisindo sama-kgs edlula kancane amathathu i-3.4 kgs. Omunye wabathole ukudla lokhu unkosikazi Cecilia Nyoni, yena othi indlala ibhahile kulesi sigaba njalo ihlasele hathi abantu kuphela kodwa lezifuyo ngoba akusela madlelo kanye namanzi okunatha.
Siyalamba kunzima nemasimini kuchile kakhulu.
Ekhuluma kumbuthano lo umqondisi we-World Food Program unkosikazi Christine Mendes uthe okwamanje baphathisa abalambayo ezigodini ezine kuphela zelizwe ezibalisa ibubi, iMangwe, iChibi leBhungera phakathi kwezingamashumi ayisithupha. UMendes uthi lokhu bakwenza belandela uphenyo lukahulumende olwenziwa ngo-2023 olwaluphuma lenani labantu abazadinga usizo lokudla isikhathi sokuvuna lonyaka singakafiki. Umphathintambo wezokulima uMnumzana Vangelis Haritatos uthi khona besazoqhuba uhlelo lokudingisisa umonakalo wendlala ukuze babone ukuthi kahle kahle bangaki abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla.
Siqeda ukwenza uphenyo lwesimo sezilimo. Kulolunye njalo uphenyo oluzalandela oluzasibonisa ukuthi ilizwe livune okunganani okuza kwenza sazi isimo sendlala ezweni.
Umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo uMnumzana July Moyo ubexhase abe-World Food Program labanye babo uZulu webubi laye wabelwe ukudla phansi kohlelo lunye. EleZimbabwe libhekane lendlala esabekayo ngenxa yokunganikuhle kwezulu nyakenye lalonyaka okubaselwe yisikhudumezi somkhathi esibizwa ngokuthi yi-El Nino. Isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Lanxa uhulumende esithi abantu abalambayo eZimbabwe yonke bayizigidi phose ezintathu 2.7 million, inhlanganiso ye-Food and Agricultural Organization ithi inani leli selikhuphuke laya kuzigidi phose ezine i-3.5 million. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngise-Plumtree kozinyama ngingu-Anastasia Ndlovu.